Umnumzana Chabango uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngasese.
Kutsho ukuthi thina silebhora, kutsho ukuthi ngilebhora, yikho bekhuluma ngami, yikho bengimaka. So khonokuyana kuzakwenza ukuthi struggle sethu sikhule. Ngizalelwe kupolitics, ngiyakwazi ukuthi politics injani.
Labo-ke abe-CCC abanye abangamalunga ephalamende, esenethi lemakhansilini esibabona emhlanganweni le eholwa ngumnumzana Sizibalo, umnumzana Chibaya.
Sithini okwakathesi sifuna ukwakhilizwe. Sikhangele kakhulu ukuthi ilizwe liye phambili. Ilizwe livuleke imisebenzi ngoba sesiphakathi ephalamende. So kumele sikhulume ngokuthi ilizwe lizavula njani imisebenzi. Ilizwe lizakhangela njani indaba zemfundo. Ilizwe lizakhangela njani izabiwo esingathi ngama-minerals ethu. Ilizwe lizakhangela njani ezempilakahle. Ilizwe lizakhangela njani uholo lempilakahle kaZulu, lempilakahle yama-civil servants, yama-service chiefs, amapholisa, amasotsha, abe-prison bonke, abe-air force. Ilizwe lizakhangela njani ukuthi imigwaqo yethu namhlanje isiyingozi, siyi-death trap, sizayenza njani ukuthi siyiguqule. Yiyo i-focus, ilizwe likhangelane lenkalakatha yendlala ezayo. Yikho ukuthiyana kwethu lalaba abakhuluma beseceleni kuyikukhuluma ukuthi bakhuluma ngezinto abazazenza mhlawumbe ngo-2030 kumbe ngo-2032 kumbe ngo-2028. So sokuthiyene. Tina, we are the leadership. Sikuhulumende sesikhuluma lohulumende ukuthi singaphintsha njani impilo zabantu. Sizathi nxa sesiqedile khonokho ngoba yi-conversation eyendlala kathe singeke sigijime siye ebantwini. Kumele sithi nxa sesiye ebantwini abantu siyebatshela ukuthi indlala kayisekho. Sesilungisile lohulumende ukuthi abantu bazathola ukudla. Yikho sizahamba siyakhuluma kubona abantu. Bona basapolitika, thina ngapha sakhayilizwe.
Kuyini kahle kahle elikhulumisana ngakho lohulumende eselikuvumelene? Siyabona ukuthi abanye basola ukuthi amalunga enu ayabonakala emcimbini kahulumende elalingaphatheki kuyo kuqala ngezizathu ezithile. Njalo lawe uyabe ukhona uphethe intonga, bathi ususifananisa lomuyi umnumzana Joshua Nko.
Vele ngizogcwalisa izifiso zikaJoshua Nko. Uthandiwe sengike ngahlala laye usisithandiwe, ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti uBangilizwe sengikhulume laye, ngizaqedisana lenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngiqedise inkulumo engazange yaqediswa nguJoshua Nkomo. Lokho ngizakwenza, hathi ukuthi ngizakwenza ngenhloni kumbe ngizakwenza ngisesaba, ngizaba lesibindi, njalo ngilesibindi uJoshua Nkomo abe laso. Ngiyi-footprint kaJoshua Nkomo. Inkulumo ke esikhona ngikho lokho engikuthiloyo ukuthi sifuna ukuthi sihlale phansi sikhulumisane lohulumende ukuthi hulumende nxa izinto lezi lifuna ubungcithi bethu, kungangcono sihlale phansi sibe ledale lethu sizahlala khona phansi, kumbe sifome i-inclusive government, sifome i-government of national unit, ukwenzela ukuthi nxa sisolwa kuthiwe hayi lathi besiphakathi, nxa sisona kuthiwe lathi besiphakathi. Ngoba siyakwazi ukuthi imbali ye-inclusive government elizweni leZimbabwe iyayenza imvukuko ngesiphangi phansi. UJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba le nguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba le nguquko. Lathi sizakwenza sile themba lokuthi kuzaba le nguquko. Kodwa abantu bangaze bakhohlwa ukuthi izembe lizakhala. Laba abalokhu behamba bezitshengisa ukuthi ebusuku emini bayi-CCC, ebusuku bangenye inyamazana, siyakwazi izembe alimanga, liyalolwa lapho elilolwa khona lizakhala. So lokho sizakulungisa, but ayisikho okuqakathekileyo. Okuqakathekileyo kithi okwamanje yikulungisa ilizwe, njalo lokuthi yiphi esingayenza ukuthi sibambane lo hulumende ukuthi lizwe leli silikhiphe kulesi simo esikiso sona.
Sezingaphi lezi nkulumo ezikahulumende womanyano njalo umndeni wakonkomo ungena njani la?
Lezi zinkulumo ezisanda kuqala kodwa zinkulumo ezizathetha ngokuphangisa ngoba ilizwe kalimanga kuhle. Njalo abakonkomo ngikhuluma ngani ngoba yiyo inzalo eka Joshua Nkomo. Nxa ngisenza imfanekiso kumbe nxa ngisenza izinto engizazenza kumele babe kwazi ukuthi ngigcwalisa izifiso zikababa uJoshua Nkomo. Kodwa kungasenani mina ngokwami ngivela ku royal family. So akulanto emangalisayo ngokuphatha induku ngani ngoba ngeyangakithi isingafanana nje lokuthi uJoshua Nkomo wayevele eyithwele leyo nduku iyiyo eyayimnika amandla iyiyo eyayimnika imkhuthaza ukuthi enze lokho akwenzayo waze wakhothama lathi sizathathela ke khona phana sisiya phambili. Ama national events siza continue sihamba kiwo ngani ngoba independence aso e party singabe sehlukene ngemihlobo singabe sikhuluma indimi ezishiyeneyo singabe sehlukene ngendlela yokuhlala geographically ukuthi kulomuntu ovela eMathebeleni kulomuntu ovela eMasvingo kodwa okusalayo sonke we are sons and daughters of the soil singama Zimbabweans kuthi ukuthi independence yalwelwa ngama Zimbabweans for Zimbabweans. So independence aso yebandla independence ngethu sonke. So sizahamba sitshengisa uZulu ukuthi ilizwe vele ukuthi lize liphumelele kumele kube le peace. Ilizwe ukuthi kumele liphumelele kumele kube lenkulumo ezihlanganayo ezihlanganisayo ukuthi singama Zimbabweans. Ama Americans they differ but they remain Americans. Ama British they differ but they remain British. Ama South Africans they differ but they remain South Africans. Why should we differ lamhlanje sina singehlukana ngemhlobo kube sokuthiwa ngikhona hayi I'm not good enough ukuthi ngibe yiZimbabweans. So I think uJoshua Nkomo ayikulwe
ikusasa yeCCC iminjani maningi amalunga enu iyeza iCongress njalo kungaba lo hulumende womanyano lizakwabelana njani izikhundla.
Negotiations esizakwenza zinkulumo esizazenza ngeke ngaphawula into engakakhulunywa lokuthi singayiphi indlela sizaba bangaki and lokuthi iframework yakhona izaba njani. So kunzima ukuthi ngiphawule lokho okwakathesi kodwa engikuthoyo ngamafitshane yokuthi sizakwenza i-CCC izaqina ngani ngoba abantu kathesi kabadli i-politics. Abantu kabadli ukuthi kuthiwe izanu yimbi izanu yabulala abantu abadli kulokwesikho ukuthi yikho kuzabanika ukudla ematafuleni abo. Abantu kathesi for the next 5 years for the next 10 years bakhangelele ukuthi impilo zabo zitshintshe and sile sifiso njalo sile simo njalo sile crate sile sipindi esokuthi impilo zabo zizatshintsha ngani ngobani sizayiba if they will come to the negotiating table screaming, kicking, befuna ukuthi silungise izwe ngani ngoba sebehlulekile ukulungisa lelizwe and bengakhonta bodwa abasoke bakwanisa lapha bekunelalela khona ngokuhlakanipha lapha dilela khona sibe sesama gaps ethu ubungithi bethu kuyo yonke ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke liye phambili lijoine njalo ezinye ze family yama nations kusadak eku region and global.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Sinzwile ubaba uChabango ekhuluma ukuthi yena usekhulumisana lobaba uNcube. Yebo yekhulumisana lobaba uNcube enguye as an individual. Uyakwazi ukuthi sahlala phansi, senza istructure, senza iconstitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG, samnika isignature u-SG, kwayenziwa ama-recalls. yithi itimu eyenza ama recalls, yithi ICC ebalwayo ukuthi yiyo ekhiphe ama members of parliament. Pho ubaba uHishman Uncube sahamba ehofisini yakhe la esemangela ukuthi kade ama recalls ahambe njani, samchasisela wabuza nje ukuthi khawulingasangazisi. Sacho kambanzi sibili ukuthi hayi besingasoke sikwazise ngoba wena nguwe osebenza lobaba uChamisa, belingasoke livumelane lakho lokho. Yebo ke wathi ukuthi hayi kuqondile likwenzileyo kodwa ngalingazisile. Sacina nake lapho lokancubi ubaba uChabangu njengoba nansisho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labo mafumo labo babo uHishman Ncube, uyayazi ithimu yakhe, ulapha uzihambele eyedwa. Ndeka ngiboni khonoku ukuthi uyaqhubeka ekwenza ukuthi kathesi kulombuzo ukuthi uSG bakhe bavela ngapi. Angazi ukuthi kumbe kuzavela emakhodi kumbe kuzavela nga. USG bakhe bavela kithi, uyasazi, uyakwazi uspokesman wethu ube nguphugeni. Nami saselo umlilo, umlilo thina kasimazi ndeka simdingi okwalesi sikhathi. Thina lokho esibambe khona phana ukuthi sacina lobaba uNelson Chamisa singazwanani ngento yeberekamana, ende sathi ukuthi sizimisele ukukhumisana layo umlodi. Pho wayesechile uChamisa obengasebenzi yedwa, bakhona abanye asebenza labo banjengabo babutimba omagunje bonke labana lokhu bama banjeyana. Yibo abantu esingathi ngokuqala thina ukuthi sikhulumisane labo, sikhumisane umlodi. Si-CC asikabi lopresidenti, upresident waresigna. Asingeke lokho esiphinde into yinye. Liyakhumbula ubaba uTswangira esifa kwavuka sokulo president, sayeqa ama protocols kwaze ukhuphe waya wine code ngoba siyegcila ama protocols. UMozora wathatha over. Asingeke sibadala sinje sidlale ngempilo zabantu, sivuke futhi namhla sesilomunye upresident singazange sihlale ayenze ukuphunga ukukhethwa ngomlomo umuntu wakithi sibili, umuntu wesindebeleni. Kodwa okunye kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi sihloniphe abantu belizwe, sihloniphe abantu esibakhokhelayo njalo abalethemba kithi. Ubaba upresident uHishman Ncube, thina kithi lokho engamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika, kangikwazi ukuthi sengupresident, ngikubala nje kumaphephandaba, kasilaye ku-constitution yethu ukuthi njengopresident. So kangeke ngikhulume okuningi ngaye. Yeye liyakhumbula ukuthi abalandela ezamaphephandaba kule mali le ekuthiwa yi-political finance imisiwe, lathi sabhala incwadi sathi leyo mali iqondane lathi. Sezwa futhi le bizo likababa uHishman kuthiwa likhona, yekaba kutimba likhona. So kutho ukuthi ngama-CC wonke athi ukuthi yiwo abanikazi we-CC. Yebo ye bayasho ukuthi amakhodi a-captured. Kathesi sizabona ukuthi aba captured njani. Ngoba uChabangu thina sikamxoshi kodwa samsuspend. Angazi ukuthi ukususpendwa kwakhe sokwenza ukuthi ayeforme iparty ka-2019 kumbe bayithini. I-structure sayo kasiyazi thina. Njalo uChabangu kuzamela azosivalelisa. Kuzamela azosivalelisa. Akumelanga aziyenzise, azichayangani uyasikhohlwa ukuthi kasebenzanga lati. Akhohlwe lalapho esahlangana khona kumbe ufuna sithi simkhumbuze. Yebo ngabanye besithi kabamazi ukuba ngu-SG, kabamazi phela ukuthi wabe kwampani. Yithi esambekayo la uyakwazi. Lanxa kuyukuthi lawa makhodi a-captured, hayi thina sizimisele ukukubona ukuthi a-captured to a level ukuthi bangakhohlwa nje ukuthi abantu ababe kuChabangu ngobani. Wonke umuntu akhohlwe, bavumelane ukuthi hayi uChabangu abakwazi ukuthi wabe kwampani khona kukliye. Thina i-group yethu leyi asisoze sikhulumisane lezano. Asisoze sikhulumisane lezano, asozano, asophathe izano. Yikho nje ubona abanye bethu besibalekela bayakwazi ukuthi kwakhona isibangani. Izano thina asila unity layo. Siyaqhubeka ngakuthi simelele i-election ngo-2028 kakube njalo ngoba siyakwazi lokho abanye abakwenzayo kuphungu ukuthi sebe lezikhundla ezinje bezinika. UZulu wonke kavumelani lakho. Kasoze sikhulumisane lezano thina, njalo kasizimiselanga. Thina simela khona ukuthi si-opposition, kufanele kuye ekhethweni. Into nje esayiba ngayo lo baba uChamisa, kufanele kube lama structure, kube le constitution, and kuyabakliye izano siyayidefeater left and right in any election. Nxa singaba lama structures le constitution siyayidefeater, ayikho lapho esekelwa khona yinje nje ithatha i-advantage khonoku ukuthi bekungala ma structure le constitution. Pho i-constitution sesilayo liyana ngeyethu. Ngikhuluma kunje sitholile amasamoni labo uChabangu, siwatholisa ngabo
timba asikaye khodi kodwa i-certificate ye othwa ye-case management sesiyitholile saqeda so sokuzamela ukuthi siyemthethwanda uChabango ubothiswe lathi ngakula ncube phakathi kakulabo otimlo abanye labakhuluma ngabo otimba basayitele thina ekhodi i-team yakhe yala i-team executive angazi ukuthi yena ujaha lo ucabanga njani ngayephonga ukuthi yedwa nje lo ncube bavumela ukuthi omnye ngu-SDO omnye ngu-president babona ngani kuzaphutha kuhle kuzulu.
Umnumzana Chabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumela.
Bona bahambisile udaba lolu enkantolo bezama ukuthi inkantolo icubungule. So akasilinde nini babekezele inkantolo iphume lempumela yakhona. Lokhu kuhle ngani ngoba kwesinye isikhathi bungeke wagida phela uzicakezela uzagida uqakeze liphume idlozi kumbe ngelokuloya kumbe ugide uzicakazela lingaze laphuma at all. So asilinde nini ke inkantolo sizwe ukuthi izaphuma lempumela ethini.
Sivuze unobhala jikelele webandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende omanyana.
Ngikuzwa nawe khonokho Sandile. Savela satsho ukuthi ona ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulala ilungelo lokuthi akhulume lathi. Kasazaleli muntu. And upresident lale kukhuluma khonokuthi na i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever. Is concerned about Yama issues in Zimbabwe.
Ukuthi abengabuya bathi bafuna ukuxoxisana lani kubunje uhulumende womanyana lingakuvuma lokhu yini?
Akulanto esiyalayo thina nto kuyakhulunyiswana but ipolati ikhona sikhuluma layo sihlangana labo bakhuluma konke abakufunayo lathi sitsho ngendlela ethi esibona ngakho kulomunye layo ubona ngathi ufuna ukuthi akhulume lathi asoze simalise kuseza kuzabuya nxa kusendleleni kodwa sikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC esithi sokulokungathembani phakathi kwalo njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi lezana uPF liqhubeke linqoba ekhethweni. Kodwa lokhu kuphikiswa nguSenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuxoxa umhlangano weFilavusi lapho kwakhuluma khona umnumzana Gift Siziva lomnumzana Amos Chibaya. Uthi iningi lilindele umnumzana Chamisa.
Ibandla leli libandla elila bukhokeli njalo elilabalandeli ababe yibo beyabalandeli be-CC njalo beloke besengabalandeli be-CC eyiyo i-CC ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ngokubana ubukhokeli bonke obuseleyo obuyibo manje obusebenzayo buqhuquzela abantu ukuthi hayi asikaqedi kulo msebenzi esawunikwa ngabantu njalo yibo abantu abavotwayo njalo bahleli bekwazi ukuthi upresident wakhuluma wathi mina i-CC isibolile sokungene ulonyovu phakathi endlini ngizake ngiphume ngimele lapha ukuze ngibone ukuthi kanti ngobani ababangisa uhulumende wabantu wakhethwa ngabantu baseZimbabwe. Yiko kwasekubonakala ukuthi bakhona abayibo abasetshenziswe yiZanu PF ababuye bedisturba ukubana bedilize leli bandla uChibaya lo Siziva kade bezotshela abantu ukuthi khona lingamangali sokunabanye abantu asebeziviza bona bethe ukhokheli be-CC esesinganabo thina asebengabantu abathi kababona abalandeli ubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Labo bantu alimelanga libalandele ngoba ngabantu asebesetshenziswa yiZanu. U-President Nelson Chamisa ngu-president welizwe lonke ungupresident wabantu bonke beZimbabwe xa unanzelela ivoti ebekhona. So ngumuntu omelele ukuthi nje esitshele ukuthi hayi sengibuyile. Okumangazayo ngizwa abantu bekhuluma ngeBlue Movement angazi bakuthatha kuphi. Thine sikwazi ukuthi ubaba upresident wasitshela ukuthi hayi ngizake mphume mina kusisi ngime laphana ngizabuya ngilitshele. Lokho sihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana okutshalo kokuzayo kuzobuya nini. Yikho abantu kade behlangene, ubukhokheli buze khuluma futhi nabantu ukuthi hayi upresident Nelson Chamisa sasenguye upresident wethu. Njalo abantu balindile ukuthi noma nini uzofika uzositshela iway forward.
Akade libaqoqa ukuthi beze kulo umhlangano bebesukumela phezulu yini bazwisisa ukuthi kwenzakalani, bakhanya bekukhwabitha kumbe hayi kulabanye abathi bona balandela umnumzana Chaba.
Abantu kade bebuya ngobunengi, abanye kade bewalk ama-distance bebuya ngamabhayisikili bejabulile bathi bazokuzwa iway forward. Bakhuluma ngamhlophe ukuthi khona siyakwazi khona lapha kulabantu abalahlekileyo abacabanga ukuthi uChabangu nguyolungu oright. Bathi bona noma kanjani njengogodlwayo bona bahamba lo Chamisa, baze bakhuluma bathi sakubona ngo-2005 kwaba lespilti futhi abantu balahleka kwamanje soze belahleke, bona bayayazi ilida yabo. Kade kunenkomo ezintathu kade zivulewe bona ngokwabazenzele, akula ukuthi kumbe kule national eke yayenza lutho. Lama-transport bebe lama-transport abo bejabulile begcwele okumangazayo, ngoba leli bandla leli abantu kade bekhona esesinabo. Sithemba ukuthi kona labo bantu sihamba nabo, kade sihambi nabo sebebonakele. So ngilethemba njalo ngokubona kwami la ngokujabula kwabantu bezokuzwa imessage yokuthi hlalani lilindile, njengobana watsho ubaba ukuthi kona hlalani lilindile asikaqeda umsebenzi esawuthiwa ngabantu. So ubukhokheli obukhona bukhokheli obuzomangaza, njalo silethemba lokuthi kona abantu bonke baseZimbabwe bazalandela lobu khokheli, ngoba kuyaba kuyibukhokheli beqiniso. Kungasela phakathi kwabo abahleli besefensini umuntu ehleli ethi mina ngikwelinye ibandla ephinde futhi ebe ngokwelinye ibandla, kuyaba sokuyibandla elilodwa libhekane neZANU-P F. So ubukhokheli bonke kuyaba ubukhokheli obuthembekileyo ngoba sesibabonile bonke abangathembekanga. Lokho ukuthi kuzaba nelinye ibandla le-CC asibone ukuthi kuzaba nebandla, kuyofanana lakhona okokwenzakaleyo ukuthi kwakule MDC kathesi ungathi MDC angiyokubone lo yedwa. Omonzora sesibabona ngokuhamba-hamba bebodwa kusela lo nebandla. Nxa sikhuluma ngama-opposition akhona inye kuphela yona ikhokhela u-Advocate Nelson Chamisa eyiyo enamandla, eyiyo elabo MP eParliament, elama councillor, elama mayor jikelele ilizwe lonke, yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa eKena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi into kulo xakuxaku ngalolu daba.